ngibona iqhubeka ekhona ngemva kokubethwa liqembu leChapungu nge-4 eqandeni khonale enkabazwe. Uhle wabuya wayenza i-press conference lapho ake walandisa khona echasisa ukubana ngokubona kwakhe basendleleni ekahle ekutheni babumbe lelo qembu. Uze wakhipha amagama okuthi manje lo kuyikuthi konkhona abasekeli be-Highlanders babone ngathi ubabisela emuva ngendlela yokubana befuna ukubana belwise ukubana bethole ama-league titles ukulungele ukubana achiye lo msebenzi wakhe ngamagama lawo yena awakhulume ngokwakhe ukhathazile. Kodwa ngokubona kwami ngibone ngathi abe-Highlanders bazamgcina for iminyaka emithathu le yavele wayisayina ku-contract yakhe. Nanxa nje bekule hungahunga lokubana iqembu lenkezi Platinum Stars limkhangele liyamfuna ukubana abe nguye umqeqeshi wabo womnyaka ozayo. But kodwa ngibone ngathi abakhokheli be-Highlanders bazazama ngazo zonke indlela ukubana bamgcine uMadinda.
Ubukhona yini ubufakazi hadebe bokuthi ngempela uyalilolonga iqembu uMadinda, uyalakha, uyalibumba kuba lobubelo?
Ungakhangela indlela abami ngayo okwakhathesi kulogo, mhlawumbe bonke abantu bengathi akula indlela etshengisa ukubana uselibumbile leli qembu ngoba sebesukile ku-position 4 kulokho. Kodwa ungakhangela ke ukubana ekufikeni kwakhe uyenelisile ukubana athathe abafana abancane mhlawumbe abaningi abaqeqetsha ade bengelasibindi sokubana abasebenzise. Yena ukwenzile lokhu uMadinda. Ungabona u-Adrian Sila udlale kakuhle lonyaka, umfakile laphana ku-midfield, kuzokuthi ngapha ngaku-defense ku-left back lo mfana kabe kuThemba Ndlovu lo owakwadlalela i-Highlanders uMbongeni Ndlovu ube lesibindi njalo sokubana amjike emuva ngale lakho bele spin sokubana jikele lo mfana bamuthi nguVincent Moyo. Kwazo ukuthi lo Denzel Khumalo waba lespin sokubana amjikele. Ngabafana ke labantu bengazange bedlale iPremier League football. Kodwa ngibona engathi uma sokufika umnyaka ozayo babe sebevuthiwe ukubana mhlawumbe benze kakuhle bedlalela leli qembu lethila. Ngokubona kwami usendleleni ekahle uma abantu bengamsekela. Kodwa ke into eyodwa okumele ayikhuthaze kakhulu kubadlali bakhe yikubana mabe letha lokho okuthi iculture ye-Highlander, kumele bezame ukubana benganqotshwa emagumeni eBarberville Stadium. Ngibone ngathi banqotshwe kakhulu e-BF, baluze ama-points kakhulu e-BF. Into ke leyo okumele ayiqinise ebafaneni bakhe ukubana iqembu le-Highlander linganqotshwa emagumeni.
Umkhuba wodlakela kubalandeli beqembu kule ndlela yini iqembu yembo elizama ukukhulumisana ngayo labalandeli labo kubana bachiye udlame?
Lonyaka kade benze kuhle kwaze kwafika uLwesine esidlula kilo lona lekhona le eGweru lapho abasuke basebevusa njalo imsindo. Uzananzelela i-Highlanders la ibibakhuthaza kakhulu basekela ukuba nayo lonyaka benze kakuhle bebesithi lalapho benqotshiwe beziphulele bephume nje emagumeni behambe emakhaya. Kodwa ke kusuke kwaba lokuswelakala kwenhlanhla ukubana khona le eGweru kwalile ke ukubana bezibambe basuke benza udlame lo. Lokho yinto engahle njalo yinto engakhangilelwanga ngabantu bonke abathanda umdlalo wenguqu. Esikhangileni ukubana yona i-Highlanders izaqhubeka phambili izama ukubakhuthaza abasekeli bayo ukubana lanxa nje onompembe bephambanisile akudingakali ukuthi bebange lowo msindo. Okuqakathekileyo yokubana bebone ukubana uhlelo lwabo lokubumba iqembu le-Highlanders luya ngaphi njalo belusekele.